Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 27 kuNcwabakazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bazafanele bakhulisana umlotha ngoba uzikathiye ukuthi aphume ebandleni ukuthi siyaqhaba ibandla lakhe siyabe lesinye ngoba abantu abaningi sebekhangelele ukuthi amabandla abambani sebekhangelele i-alliance.
Ukufuthelana kubandla le-MDCT phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Kupe kuqhubeka kusiba kubi.
Abezimra babuye beziphatha njengabantu engingathi mina abala i-authority, abala mandla, bangabantu abatshelwayo okokwenza.
Omalayitsha bakomadlambuzi baba lomhlangano leZimra bekhonona ngokuthathelwa impahla nxa bengena elizweni bevela ikakhulu eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukufuthelana phakathi kukamkhokheli webandla le-MDCT, umnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Kupe sokufike kusibanga esibi kakhulu osokubangela ukuthi abasekeli baleli bandla besabele ukuthi lilakho ukudabuka phakathi nxa ababili laba bengasakhumisananga umlotha ngokuphangisa. Ukungezwani phakathi kwababili laba kuqheliswe ikumiswa umsebenzi kukamabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla umnumzana Bednigo Bebe ngeviki edluleyo esetheswa icala lokwethula amazwi angcolisa ibandla. UBebe lomgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo bakucele likankosazana Kupe lona eliphikisa indlela umnumzana Tsvangirai aqhuba ngayo imizamo yokumanyanisa amabandla aphikisayo phansi komthunzi we-MDC Alliance. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuthi ubona leli bandla lidabuka phakathi na.
Bebe, mina ngimazi nje umuntu engumuntu osebenzayo, iyasebenza. Kodwa njengoba wakwaphuma ku-MDC wasebenza laboNcube, wahluphana laboNcube, wasebuyela okwakhe sesiyasipendiwe azikhangelise zabona ukuthi engxenye kumbe kulezi nto afanele aziguqule ngendlela asebenza labanye abantu. Kodwa ingxenye okwakhathesi nje yiphonga ukuhluphana nje, sikhangelele lelo khetho bengacina sebelungisa ingxabangoza yabo.
Bakhona abesabela ukuthi ibandla le-MDCT selingadabuka phakathi kube lecele eliyahamba loTsvangirai kube lecele eliyahamba lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Kupe ngoba sibonile lasemhlanganweni omise uBebe umsebenzi umakhupe kahambanga umgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo kahambanga kanti laye uBebe kahambanga lanxa nje bonke laba bengamalunga ogatsha lwe-National Executive lilakho na ukudabuka phakathi leli bandla ngokubona kwakho?
Angikhona, ngibona ngathi ngabe kuzoyithuka nje imithunzi. Bazafanele bakhulisana umlotha ngoba uzikathiye ukuthi aphume ebandleni futhi siyaqhaba ibandla lakhe iyabe lesibindi ngoba into abantu abaningi sebekhangelele ukuthi amabandla abambani sebekhangelele i-alliance. So ungabuze ubone khathesi umuntu esithi eqaba ibandla lakhe elinye eliphuma ku-MDC hhawu uyabe lesibindi yaso yabambe lutho lesi isikhathi sokuthi abantu babambani. Ngibona ngathi bazakhulisana umlotha babambane.
Yona i-alliance le umanyano lo ubona uphumelela yini ngoba yiwo osuvuse umsindo emabandleni aphikisayo amaningi?
Into ekhona emfowethu ukuthi kupolitics vele into yokubambana izadala inkulumo akusizokuswelakala inkulumo. I-patriotic front yaba le nkulumo bagcina sebesebenza bebetshiyene. Ukubambana okwe-alliance kwakhathesi kukhulunywa ngabantu yizulu jikelele ngalaba behluphana abaphezulu kodwa bazelo ukuthi ekhuluma kodwa ngibona ngathi mina bazajikisana ukwenza iqiniseko ukukhipha izano PF embuthweni wendakazi.
Umnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya izombusazwe sixoxela eseHarare. Omalaitha abahlala esigabeni esithiyeneyo ePlumtree komadlambuzi baqhube umhlangano leziphathamandla zogatsha lukahulumende olwezimra bekonona ngokuthathelwa impahla nxa bengena elizweni bevela emazweni afana leSouth Africa laseBotswana. Umhlangano lo wenzelwe komadlambuzi ngolwesithathu njalo ungenwe ngabantu abagoqela izinduna, izakhamizi kanye lamapholisa. Omalaitha bebekala ngokuhamba besehliselwa impahla kuma roadblocks angapheliyo lokuthathelwa impahla abangena lazo. Abezimra bona batheka benelisi ukuguqula indlela abaqhuba ngayo umsebenzi ngoba belandela umthetho. Baphinde bakhuthaza omalaitha ukuthi bebumbe umanyano ozabamela nxa belezikhalazo. Sixhume omunye wabangenela umhlangano umnumzana Thamani Ncube yena owake waba ngukansila wesigaba.
Enkunanzeleleyo yikuthi khona abezimra babuye beziphatha njengabantu engingathi mina abala i-authority, abala mandla, bangabantu abatshelwayo okokwenza ngoba bebechaza ukuthi khona bona hayi labo bayazwela usizi abantu bakithi laba abalela ukungena impahla kodwa bebekhanya besithi khona basola kakhulu abameli bethu edaleni iphalamende kanye nabameli bethu bezinduna edale lesenethi ngenxa yokuthi khona yibo phela ababumba lowo mthetho ocina ungasa usenqabela ukuthi khona kube lempahla ezithile ezingenayo. Kungakho ke nalowo mthetho abasayehli labo MP ukuthi bazochazela abantu ke ukuthi khona umthetho wona uvele esithini. Ngokokunye kunanzeleyo ukuthi khona okunye ade sicabanga ukuthi khona abavunyelwa ukungena, hayi bekukhanya ingani besithayiseleni bekungasibe qiniswe.
Kuyini abathe kuyavunyelwa, kuyini okungavunyelwayo?
Okukhanya sibili babasithi akuvunyelwa agricultural produce, lokho esingathi khona izilimo, hayi lokho bathi khona akuvunyelwa. Then le mpahla yona leyi eyokuwoda bathi khona umuntu kufanele ukuthi khona abe le-license ukwenzela ukuthi khona enelise kungenisa impahla abe eyode e-South Africa. Then basebesithi khona hayi o-cooking oil labo kuvunyelwa i-4 liters per muntu, othukela ama-Tosco ma-5 lama-10 kg per muntu. Kodwa okusuke kwaba sengathi kubuhlungu kakhulu ngalo mthetho ukuthi khona iphemithi yokuthi khona ingenise impahla zona lezo ithathwa emhlahlandlela kobulawayo. So uqine sokuthiwa khona ummeli wethu edalela ephalamende i-MP kazame ukuthi khona adinge umhlahlandlela ukuthi kuyenziwa njani ukuthi khona amaphemithi lawo azothathelwa emabhoda. Njalo kwagcina kuba lokunye okunanzelelwayo ukuthi khona kuba ngengingathi ngama-search points angani maningi kakhulu. Umuntu uyathukululisa impahla eboda ethi nje ephuma kombane eboda ethi uyangena emgwaqweni wezibhambazi ethole nanga amapholisa la wathi thukulula khona loko ocina kupromota i-corruption ngoba umuntu uyabe dashile ekhathele ebesecina la esithi khona hayi bamba naso edrinki kumbe hayi bamba lapha nami ngidlule khona loko kuyapromota kakhulu i-corruption. So kuvunyelwe umuntu khona osethayo kaseshe impahla ziseshe kanye eboda.
Umnumzana Thamani Ncube yisakhamuzisa komadlambuzi. Lanxa sokusele inyanga ezine kuphela ukuthi umnyaka uphele, ugatsha olubona ngokuqhutshwa kukhetho lokhe lungakaqalisi ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Iningi lithi iZEC isiphuzile njalo ilakho ukwehluleka ukubhalisa wonke umuntu ofuna ukuvota. Yona iZEC ike yethula umbiko enkundleni yeTwitter ngeviki edluleyo isithi izaqalisa lolu hlelo kusikhathana esizayo. Sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Mora ntaba lwenziwa abantu bezek benza ngabo mohulumeni wenza ngabo ngoba ngithe ngikhona leZimbabwe sesaxoxa ngalolu daba bathi bona abantu bezek besibabuza ukuthi no bona seve ready sebemelele nje ukuthi uhulumeni abanike imali ngoba bacela imali njengabo I think babethe 2 or 3 billion ukuthi bazame ukulungiselela uhlelo lokubhalisa abantu voter registration kodwa phela loba singathi kulilizwe eliphakemeyo ivoter registration ngeke iqale kakutsha isukela ku zero ngenyanga ezilishwane eziseleyo singafiki kungenziwa ukhetho monani baza kwehluleka njalo bazathi behlulekile bese besenza into engakhanyiyo nje benelisa ukugxila ngaleyo izanu besenelisa ukuthi igcile ngaleyo ndlela kumba abantu bangakholwa impumelelo yokhetho ngendaba yalokho ngibona kuyinto eqhakathekeleka ukuthi kakhulu ukuthi abantu baqale sikuyikhangela kahle bayicubungule bakhulume ngayo
singabona na izek nayisebenzisa ivoters roll evele ikhona le esolwa ngumuntu wonke njengokwesabela kwabanye
ngibone ngani kungenziwa njalo kumbe bangasuka abaphange bathi bona sebesebenzisa bayasebenzisa ivoters registration entsha kube bazaqhubekela besiya phambili kodwa besazi ukuthi ngeke benze into elengqondo njalo into ephumelele kucene kusetshenziswa i-voter registration ezenza ukuthi abantu abaningi behlule kuvota kumbe kungaba yiyona leyi entsha bazama ukuyenza kumbe ibe ngendala ngibone ngani akulandaba ukuthi basebenzise yiphi njengoba sebephuzele kangaka ngibona nabo soze benelise ukuthi benze umsebenzi omuhle njalo babele voters roll emi kahle ezenza ukuthi abantu bonke bezimbabwe bathole ukuvota njengelungelo labo
umnumzana Nkululeko Sifanda uhlaziya ezombusazwe. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube wa Studio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ashonapi ona amasiko obe ukhone solo akuswe siwa.
Lamhlanje ngilenhlanhla ngokuthi ngithole ubaba uEvidlela Ncube yena oyisikhulumeli senkosi uCrown Prince Bulelani loBhengula Khumalo. So ke siyakwazi ukuthi ke abantu abaningi bamelele kakhulu ukuthi inkosi izabekwa nini. Kodwa sibona ngazane ke ubaba Ncube uzasibekela kuhle. Baba Ncube lingalitshona njani?
Sijonile inkosi.
Ye, kunjani khona ngapha bantu?
Hayi, kancane kancane kathi ungathiwani bantu. Njoba singabusi, kanti umuntu ongabusi kanti udlimbu yangothi vele kuyathiwani.
Ye, kunjalo Ncube. Sizokuthola inkosi sitholakele, akusitsheleke ukuthi kume njani khonapho.
Yebo, isitholakele inkosi okwakhathesi isesiyinkosana esithi ngu-Crown Prince Bulelani calling loBhengula Khumalo. Utholakale endlini kanjube. UNjube abantu bazi mhlambe ilokithi leNjube kodwa uNjube ube ngumntana nenkosi izikulo likaLobhengula lapho eseyinkosi ulabanye abantwana abadala engakabi inkosi eseseyindoda abangeni esihlalweni nje abangenayo yilabo abazala nqa lapho wayeseyinkosi ngokunjalo inkosana leyitholakale kuleyondlu ekaNjube.
Wino kwenza ukuthi uthathe isikhathi sonke lesi belokhu bephendla abakwaKhumalo bekuhlupha yini?
Bekungahluphi kangako nje abantu bayasukuma kube lokuvila lapha nalaphana kodwa siyakwazi nje ukuthi leli buso ngokuya singabuyela mhlawumbe eminyakeni engu-124 edlulileyo ingekho inkosi kwakulokhu kuhlupha ukuthi beze labo abafanele ukuthi bangene mhlawumbe kungase ngingene kuyo indaba yakhona ukuthi abantu bayizwisise ukuthi kuLobhengula izibulo emajaheni afanele ukuthi angene esihlalweni sobukhosi ngesikhathi eShona kwakungu uNjube kungu ngubo yenja kungumphezeni kube sokuthina uSidojiwe bona labo bantu bathathwa ngamakhiwa ngoba ayesazi ukuthi babangena esihlalweni bafuselele ubukhosi aya labo kwelaseKapa eCape Town babagcina khona ngale bakwahlala ke uNjube uzwasela khona ngale abantwana bakaNjube uAlbert loRose baphenduka beza khona ngapha kwelakithi bafika bakha iqembu itimu yezwe lonke yona lesiyaziyo ukuthiwa yi-Highlanders babotshwa njalo ukuthi baphendukeleni bathonisiswe enkantelo enkulu i-High Court yakoBulawayo babuyiselwa khona lemuva yingakho ke bazala laba abanye abantwana kuze kusike kuleli jaha eselitholakele namhlanje inkosana okufanele ukuthintene. So yikho lokho kwakuvimba ngokuba nqala abana babengavunyela ukuphenduka kwakusisho ukuthi isihlalo sobukhosi sabo sonke sezikanjalo.
So ke nxa sikhangela ilizwe leZimbabwe pho kuzafakwa mthetho bani ukuze ukuthi inkosi ibekwe esikhundleni lami?
Ukuqala inkosi nxa sifaka inkosi asidingi ukuthi uhulumende asincedise, sifaka ngokwesiko lethu ngokuba thinobe ubukhosi kabuphelelanga bungelankosi. Izinduna asifani nabanye amasiko lapho izinduna ziyizwe ezinkulu. Kwelethu isiko induna kumele zidlulisele imbiko lokuthiwa ikureporta enkosini ingwenyama yiyo ephezulu. Ngakho-ke sesisusa lokuyana okwe-colonialism okombuso oncindezelo sesibuyisela okwesiko lethu esivele besinazo ukuthi thina sinenkosi. Sifaka ngokwesiko lethu ukuthi noma ibhaliwe emthethweni weZimbabwe noma ngoko kwelethu isiko ibhaliwe iyangena kanjalo.
Ye, siyabona ukuthi kwamanye amazwe inkosi zibhadalwa ngurhulumende. Pho-ke lapho-ke kuzahamba njani? Awukezwa ukuthi kungasetshenzwa njani?
Inkosi ingeyabantu, inkosi yinkosi ngabantu. Ngokunjalo izazuza kubo abantu, bazayondla abantu ingakafiki esibangeni sokuthi iyondliwe ilizwe. Kuya ngohulumende okhona. Ngito kwakhathesi kayikabi khona emthethweni weZimbabwe ngendlela obhaliwe ukuthi ingavuka ihole. Asikukhangelelanga konke lokho phela kujahlekanga. Okukhulu yikuphelelisa isiko lethu sibe lenkonzo, sibe lomuntu ozaqoqa abantu kungakhathalekile ukuthi bakulithi i-political party. Umuntu angaba kuliya iphathi lokuliyana loba kuliyana uyabe engakhethi muntu ehlanganisa bonke abantu, uyabe engasapoti i-political party kumbe avimbele i-political party. Okwakhe yikuyalusa isizwe sonke njengoba sihlangene, njengoba vele kwakusenziwa emihleni yane edlulile esizweni sakithi.
Udaba lwethu luma lapha-ke namhlanje Zulukandaba. Ngithathe-ke leli thuba ukuthi mbonge umnumzana Evihlela Ncube, yena okhulumela indlu yesikhosini yakoKhumalo. Oliver Lise Moyeni, ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube Lilali. Siyabonga jaha lakoDube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Singeneke kuhlelo lwabasakhulayo.
Yibudibana kuhlelo lwabasakhulayo. Ngingumayigobe. Lamhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Mthabisi Onias owaye kuhlelo Mandela Washington Fellowship kulumnyaka. Umthabisi ukhangelele ukuphatha uhlelo eNAST ebambisana lomnumzana Gilmore Moyo okhangelele ukufundisa abontanga ukuthi bangathuthukisa amabhizinisi abo njani. Ngiyakwamukela kuhlelo Mthabisi, unjani?
Ngiyaphila ndodana.
Singakaqali lokuxoxisana mayelana ngohlelo olukhangelele ukuphatha lo Gilmore. Masiqale lokuxoxisana mayelana ngomsebenzi wakho. Ubungomunye owaye kuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulumnyaka, njalo nguwe owaqala iOnVTV. Awusitshele ngamafishane ukuthi kahle kahle iOnVTV yinhlanganiso enjani?
iOnVTV ngathi thina yilibala lebusiness vele engiyenzayo angithi, kodwa engikwenza online okuyikho sokwenza kwaDBC iOnVTV imagazini ekuthiwa yi-The Run-Up. Imagazini le yona ekhangelele ukubana i-reporter on ama-events ayenziwa ngabatsha abasakhulayo koBulawayo. Because nganginanzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu abatsha nxa besenza ama-events abo abatholi esingathi thina i-coverage ye-media enkulu. So osokusuke kwadima kakhulu ibalethi iOnVTV eliyona eliyilo mhlawumbe esingathi i-describe i-online platform, kodwa imagazini esiyiyo esirana khona bathiwa yi-The Run-Up.
Kuhlelo lweMandela Washington Fellowship uhlangene labantu abatshiyeneyo abadabuka emazweni amaningi atshiyeneyo. Ukhangelele ukubambisana labantu abanjani ukuze uthuthukise umsebenzi wakho?
Ekuqaleni bengingaba tempted ukuthi ngisebenze kakhulu labantu abakufield yamina le TV, kodwa kukhona okunye osekusuke kwenzakala. Ngaxhumana nomindoda oweKenya, yena wenza i-architect, mina ngenza i-TV production. So besifuna ukuthi sihlangane sobabili, sihlanganisa amakhanda senze mhlawumbe i-program entsha engahlanganisa umsebenzi wami nowakhe. Esingathi thina sifuna ukwenza i-cross-continental collaboration, sithathe i-advantage yeyali esuke yasixhumanisa.
Masixoxe ngancane mayelana ngohlelo lwakho oluzabe uphatha lo Gilmore eNAST. Awusitshele ngamafishane ngalokho.
Okay, so uhlelo lolu thina besicabangela ukuthi mhlawumbe singabelana labanye abantu ababengenelisanga ukuthi behambe eMelika kule program yeyali ubana nje sabelane labo ama experiences yethu mhlawumbe lezinto esazifundayo lathi ukuthi siwatshele nje ngama experiences athi sina nje ama experiences nje mhlawumbe bengayelisa ukuthi be apply futhi labo next year so manje sibasize lapha abafuna apply khona.
Ubona ngani izifundo zakho kuhlelo lweMandela Washington Fellowship zizasiza abontanga ukuthuthukisa inhlelo zabo noma ibhizimusi yabo na?
Ngingavumelana lakho ukuthi mhlawumbe esingathi ulwazi endlitholileyo ngenelisa ukunceda abanye abantu ukuthi bephathise amabhizinisi zabo ngendlela ezishineyo ngoba okuningi engikuthole mayelana nabhizinisi into ekade engakaze ngibona abangani bami bekusebenzisa. Amini izifundo zangikhona ila ziyakuvula nje amehlo ukuthi awu kanti indlela ekade seza ngayo le bhizinisi yami ingani yendala mhlawumbe ngathi thina esifundile ngani ngokutsha kumbe ngathi kuphakeme mbijana esingathi ku-advance kancinyane but ngiyethemba ukuthi khona lokhu okuncane ngikuthole ngakuwabelana nabanye kungabasiza labo kumabhizinisis abo wona la amancane abawenzayo especially kobulawayo.
Njengoba nonke bobabili wena lo Gilmo lisebenza kwezokusakaza uGilmo uphatha uhlelo lwakhe ithatha wena yona ephuma ku-ZBC wena ule platform yakho yasebulenjini i-on VTV ungathi uhlelo lwenu lolu oluzabe lwenzakala ngomnyaka ozayo lukhangelele ukusiza abontanga abalesifiso sokuba ngumsakazi kuphela na?
Thina sikhangelele ngohlelo lolu esingulenza lo Gilmo akuphathelananga kakhulu le ngathi sina industry yethu ye-TV but besicabanga ukuthi mhlawumbe singaku-generalize kube into e-applyeka kuma-businesses in general.
Masigqibe uhlelo Mthabisi, isikhathi sesiyaphela. Uhlelo lwakho lo Gilmo luzabe lubiza malini ukungena njalo laba abalesifiso sokuthola olunye ulwazi bangakuthinta kanjani?
I-entrance fee kuyabe kungela mbonani kungena mahhala nje abangenelisi ukungithinta ku-Facebook yami uMthabisi Onias loba ku-Twitter yami uMthabisi Onias ngenelisa ukuthi banikeze i-information abangabe beyidinga.
Hayi, ngiyabonga Mthabisi, bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balaleli, bengixoxa lo Mthabisi Onias ophatha uhlelo olungaphansi kwegama on VTV ebulenjini njalo obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulo umnyaka. Isikhathi esiphelile, olivalelisayo nguMike Hove, lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Uziphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje bengisithi sikhangele indaba laleli inhloko yendaba emayelana ngomoya oyingcwele. Siyakwazi ukuba lindaba indaba edabula amabandla njalo indaba ehlukanisa abantu njalo lokumchasisa yena umoya oyingcwele kuba into enzima kakhulu ebantwini abaningi. Kodwa siyananzelela ukuthi umoya oyingcwele uyingxenye kankulunkulu vele khona kuyimfihlo ukuthi uNkulunkulu ubuthathu yena eyedwa. Lokhu yinto esinanzelele ukuthi obaba baqalisa ibandla la bafundi bakaJesu abayivele bekhona ekuqaliseni baba lokuzwisisa leyo mfihlo bananzelela ukuthi umoya oyingcwele wayevele khona ekuqaleni uNkulunkulu edala umhlaba. Njalo siyamnanzelela ukuthi namhlanje ngakhangela kumsebenzi ama-apostoli chapter ka 2 uverse ka 1 sehla siyaphansi siyananzelela ukuthi yena kwathi ilanga lePentecost selifikile babe bonke bemunye endaweni eyodwa kwathi dukuduku kwabuya-ke esibhakabhakeni okungani ukuvunguza kukamoya wesiphephetho kwagcwalisa indlu lapho ababekhona kwaba phezu kwabo imlini ezinjengomlilo laba phezu komunye lomunye wabo bagcwaliswa ngumoya engcwele baqalisa ukukhuluma ngezinye indlela. Ngiyananzelela ukuthi abantu abaningi bagcina belisana ngokukhuluma ngezinye indlela sebesehluleka ukuzwisisa ukuthi umoya engcwele kuyini. Okokuqala, njengoba ngikhulumile ukuthi umoya engcwele ayisho lutho kumbe ayisonto kodwa nguNkulunkulu. Kuthi ukuthi lokhu singakuzwisisa khonoku kumbeka endaweni ehlukene, endaweni ehlukene lalokhu abantu abajale ukuba lakho ekucabangeni kwabo. Okwesibili, ngiyananzelela ukuthi umoya engcwele khana esiba khona lapho uNkulunkulu nxa edala izinto, ngoba nxa lapho sihlangana naye kumsebenzi ka-chapter 2 le sihlangana naye kudabuka ibandla ele-New Testament, ibandla elitsha ele-testament entsha, njalo sihlangane laye ekuqaliseni kuGenesis chapter 1 uNkulunkulu edala izulu lomhlaba. Ukuthi kuyakhulunywa ukuthi umoya engcwele nguye wayephezu komhlaba evunguza phezu komhlaba eletha-ke ukuthi kube nokuhleleka kwezinto ngendlela elungileyo. Ngakho siyafumana naye njalo la uNkulunkulu esungula ibandla elitsha i-New Testament, esingathi ngesilungu i-New Testament. Kwakulibandla elase liqalisa umsebenzi omutha lisebenza ngaphansi komusa kaNkulunkulu. Yilo ibandla eliqhubekele phambili kuze kube lanamhlanje, laqalisa ngathi lazalwa ngomoya oyingcwele. Okwesibili, siyananzelela ukuthi umoya engcwele kuyenzi lutho ngaphandle kokuthi ekhokhelwa nguNkulunkulu kumbe ngaphandle kokuthi ekhokhela elandelela uhlelo oluvele lukhona lukaNkulunkulu. Ngakho umoya engcwele kuyenza into zakhe eyedwa ehlukene leyinye ingxenye yobukhona bukaNkulunkulu. Singibona njalo ekhona uJesu ebuya lapha emhlabeni, shithi umoya engcwele ekhona esebenza empilweni kaJesu. Ngoba siyananzelela ukuthi ngelanga lapho uJesu ebhaphathizwa khona, uJohn umbhaphathizi uthi yena nabona-ke isimo sikamoya engcwele sinjengejuba lisehlela phezu kukaJesu Kristu. Wasesizwile izwi likaNkulunkulu sithi, nansi indodana yami engiyithande kakhulu. Kutsho ukuthi siyambona umoya engcwele ukuthi wayenjalo ekhona phakathi kwempilo yakhe yena uJesu ngokwakhe. Simbona esehlela phezu kwakhe uJesu, kodwa siyazi ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liyachasisa njalo ukuthi yena uJesu wayelomoya engcwele engalamkhawulo. Ngakho umoya engcwele wawusempilweni yakhe ungelamkhawulo. Kuhlangana loJesu njalo kuLuke chapter 4. Ilizwi likaNkulunkulu lithi uJesu ukhokhelwa ngomoya oyingcwele engena enkangala esiyathandaza. Ngakho umoya engcwele siyamnanzelela ukuthi nguye onceda abazalwane empilweni yabo nxakhangele ukuthandaza kwabo.
Kuyigqibe ngomthandazo mfundisi.
Siyabonga kakhulu namhlanje moya engcwele onguwo osikhokhelayo, onguwo oveza uJesu, njalo siyakwazi ukuthi nguye olamandla okududuza, okupholisa izinhliziyo, okusilisa abagulayo, onguwo njalo osivezela uJesu. Siyabonga, siletha bonke abantu abalaleleyo ngegama likaJesu namhlanje. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Silethemba libusisekile ngompalo kamfundisi. Matotana ase wisile esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma emnandi, ingoma ethi yona Ithemba Lami. Singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Ukufuthelana kuyaqhubeka phakathi kukamnumzana Morgan Tsvangirai, umkhokheli we-MDC lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Omalayitsha bakomadlambuzi baba lomhlangano lezimrabe khonona ngokuthathelwa impahla emngceleni yeZimbabwe leBotswana. kwaneleke okwanamhlanje olifalelisayo ngontsungameli Nkomo Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.